Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulu kandaba olamukelanga injabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mbimbitho 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla kubikwa sokudala ukuba impilo kaZulu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibenzima ukwedlulisa amalawulo. Abalimi ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMadebeleland South, North leMguza bakhala ngokuntshontshelwa izifuyo. Kulo wesifazane waseZimbabwe ogwetshwe ukuhlala ijele okweminyaka engamachumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazane abacina begqilazwa i-human trafficking kwele Oman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe kuhlangothi olubona ngokuvimba ukuthengiswa kwabantu besiyagqilazwa ule human trafficking lubikwa ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ezwekazi le-Afrika alodubo olukhulu lokuyengwa kwabantu besiyagqilazwa kwamanye amazwe ngemva kokuthenjiswa umsebenzi. Iningi labo ngabesifazane abacina besiyagqilazwa besetshenziswa ezindlini okungelaholo bephathwa kubi kumbe njalo bacine besetshenziswa ukuthengisa ucansi kodwa bengaphiwa nhlawulo isiya kulabo ababebathengile emazweni afana le-Iraq, Kenya, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, the People's Republic of China, Uganda lamanye. Bayabe besuke ekhaya bethenjiswe imisebenzi ebaholisa imali enengi. Kunje kulosifazana weZimbabwe ogejele ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazana abayithoba munwemunye 9 abagcina begqilazwa kwele Oman ngemva kokubathembisa imisebenzi eyayingekho eDubai. Umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Constantine Chiwenga wethule umbiko othi uhulumende wenza yonke imizamo yokumelana lohlupho lwe human trafficking. Inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ithi indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla sokwenza impilo yabesifazana abahlala emaphandleni yabanzima kakhulu. Linhlanganiso ithi omama abaningi sebehamba imango emide besiyatheza inkuni lokukha amanzi wona abikwa esethengiswa ngabalezinqola ikakhulu eGwanda. Lokhu kuphuma ngesikhathi senyanga yokuthakazelela imisebenzi enziwa ngabesifazane emhlabeni wonke jikelele eye Women's History Month okuqale mhlazi ku-1 kulinyanga kusiyaphela mhlazi ku-31. EleZimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-Women Development Association in Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane.
Umnyanga ogcwele abantu ngiyamangalisa. Othi omama emakhaya kuleli nyanga, bathi ukuhlutshwa kuyaqedla amanzi, bahlutshwe kudinga imali. bahlutshwe ukudinga khona ukudla, bahlutshwe futhi ukuhamba abantwana ezikolo. Okubangela ukuthi omama abaningi basuka bayedinga izimali egangeni ekugebheni. Uma echiya abantwana bodwa ekhaya, abantwana abangamankazana kuba sekusuba khona ukuthi uthuce sebezithwala bebaninyana. Ngoba isikhathi esiningi umama usegangeni ezama ukudinga imali. Ngoba egangeni kulapho uthola inyala khona yona i-forex. Ngale dobhile bathengisa ngerandi ukuthi bazethenga ukudla babhadalele labantwana ezikolo. Bathenge la manzi, amanzi ayathengwa. Inqola yenza 8 rand. Ngoba lapho bathatha khona amanzi, abantu bayahamba 5 kilometers, uya 5 kilometers ukuze ethwele onxa umama. Eqeda lapha edinga inkuni. Inkuni azisokola-ke zidinga kutshana. Kusuka kube nzima omama agcwele ukuhlugula onkuni.
Ngamanye amazwi uthi omama bemaphandleni bathwele nzima kakhulu ukwedlula omama abahlala edolobheni.
Ngicabanga njalo njengomama usezemakhaya. Nxa ngithi ngikhangele omama bemakhaya.
Bangancediswa njani omama bemaphandleni? Yiluphi uncedo ongathi bayaludinga?
Omama bemakhaya badinga ukuphathiswa ngemisebenzi. Asithi lama-projects alethwayo ezigabeni, kumbe kuyalungilungisa umgwaqo, kumbe kwenziwani, kuqhatshwe omama khonaba basebenze emaduzaneni bencedisa abantwababo. Ngoba nangabalandela lapho abazama khona ukudinga imali egangeni. Sibili sibili lapho umama alala khona, lapha adla khona, lapho abathatha khona amakithi kageze. Lawo yabona ukuthi asiwo msebenzi ofanele umuntu ongumama. Umuntu ongumama kumele ahlale ehlanzeni, athole ukuphumula.
Unkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Idale le-Nomination Court lamhla belihlolisisa amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqutshwa kunsukwana ezilandelayo e-Mount Pleasant le-Harare East. Kulandela ukusuka idale lephalamende okwenziwa ngunkosazana Fatsai Mahere lomnumzana Rusty McCann. Ababili laba bathi benze lokhu ngoba umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa wayesesukile kubandla le-Citizens Coalition for Change athi lahluthunwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla le-ZANU-PF. Ababili laba kabancintisi kukhetho lolu. Abazabanga isikhundla lezi bayisikhombisa. Ababili ngabebandla le-ZANU-PF kuthi abanye ngabamele ibandla lecele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Oyedwa ukubandla le-Changu Chimuti Chapinda kumbe CCC omunye ozimeleyo lokhu elungisa amaphepha akhe. Kulomunye njalo okuthiwa akuqedakali akuzamayo. I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission lokhu isahlela amagama aphanyekwa ngabazancintisa kulolu khetho. Abalimi ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMatabeleland South, North leMguza bakhala ngokuntshontshelwa izifuyo okulokhe kuqhubekela kulezi indawo lanxa amapholisa esithi aseqinise imizamo yawo yokuqeda lolu hlupho. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bednico Ncube uchasisa ngalolu daba lezinye kungqoqo losithandekile mhlanga we-Studio 7.
lapha thina kobulawayo silokubizwa kuthiwa yi provincial anti stock theft crack team elama umkhulumeli wamapolisa lokhanye lo coordinator yi anti stock theft lo operations sesibhodile kubalimi bonke abagqagqeli bulawayo sisenza imhlangano sibhode i Plumtree Road ubhoda ngasentshonalanga kunyama Ndlovu Road osolusi Road Falls Road ngisho amaplaza ubhodi bulawayo yonke sayihlanganisa ngqe sikhuluma labalimi sibatshela ukuthi kungenzeka njani ukuthi inkomo zabo zingajontshwa sesiyenze lokhu sabanika ukuthi bengenza njani futhi ukuthi basebenze ndawonye lamapolisa lokhu sokunike impumelelo enhle kakhulu ngoba ama wonder fit asetholakala ebanjwa athwele izinyama ezenkomo and baze bavulale inkomo eHollandale bayehluleka ukuthi bayingenze kobulawayo bayibenga inyama bayichaya egangeni kunzima ukuthi inyama yenkomo ezijontshwayo zingene kanti ke kuHarare Road eKensington Road sikwenzile futhi lokhu izakhamuzi zasukuma ngoba zingabona nje iroll idlula ithwele inkomo bayafonela amapolisa ngikhuluma nje eviki eliphelileyo sithola inkomo ezingamachumi amabili ebezijontshwe esigabeni senyathi sazithola sezikuma feed lots ngenxa yokuthi abantu basebenzisa esibatshela khona ukuthi ama personal brands kukhangelwe kama brand sahlanganisa inkomo ezicathi esezijontshiwe lomnikazi wazo indaba esiloko sisebenza phezu kwazo zabamba imbuzi ezingu-100 ezazingabuyanga kahle zivelela endaweni yasebhinga ibulawayo ngikhuluma nje hayi ama-farmers amaningi asesebenzelana lamapolisa sebevumile ukuthi hayi imigwaqo yethu sesiyivala ukuthi ingasangenisa inkomo ezijontshiweyo bengikhuluma lama-farmers kugroupu about 1025 ama-farmers ngibanika futhi amacebo okuvikela inkomo okuvetha izisebenzi okuthi labo bengama-farmers bewumakhelwane futhi bengajontshelani ibulawayo ngokubona kwami ukuthi umuntu ngeke azibuke kodwa ibulawayo ngokubona kwami asesiphambili kakhulu ngokulwisa indaba yama-stock theft
ubukhona njalo umkhankaso wokuthi imota ezichayelwa edolobheni enzekini yedolobha lakobulawayo zingekho emthethweni lazo zisuswe bavuma ukuya egodini kumbe hhayi
kukhanya thina imisebenzi esiyenzayo kobulawayo yonke iyaphumelela ma ungafika nje ukungene esithi CBD kobulawayo la ungajabula ngoba uhlobo ukhona usungapaka imota yakho kuhle usungahamba kuhle sibonge bona abanikazi bezimota esithi ngama-public transport associations ochovambayo obhupta kulabanye osothiwa ngovukuzenzele basinceda kakhulu kuba le discipline sebe-cooperator njengamapolisa sithanda ukuthi simbonge uzulu ngokuthi hhayi bavumile ukuphuma emgwaqweni kulutshwana yebo kambe oyabe buye kobulawayo engakwazi ukuthi imota azivunyele ukuthi zipake emgwaqweni hlezi ilayisensi yakhe engayithathanga kahle kodwa afundiswe ngokuklentshela imota yakhe ngokunikwa amathikethi hhayi konke kuhamba kahle
alo-ke ngumnumzana Bednico Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 ekhona le kobulawayo kwezimayelana lakwele Melika ukufuthelana phakathi kwelizwe le-Israel lele Melika kufike kuzinga eliphezulu izolo ngemva kokuba ele Melika lale ukuvimba isinqumo somanyano we-United Nations esokuba kufakwe phansi izikhali empini yakwele Israel lamabutho akwele Palestine awe Hamas. Umanyano we-United Nations wethulele sisinqumo ngemva kwevoti lapho ele Melika elikhethe ukungavoti kumbe ukuvimba ivoti. Lokhu kubangele ukuthi inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu amise iqula lakhe kade lilubhekise kwele Melika lamhlanje. Umanyano we-United Nations uthe nxa ele Israel lingala ukufaka phansi izikhali okwesikhatshana liza kuba liphosisile kakhulu. Lokhu kwenzakala ele Melika lokhe lisacubungula ukuthi kuhanjiswe na uncedo lwemali kwele Israel le-Ukraine. Sixoxe locubungela izombusazo yonkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ubona ele Melika lizakupha na uncedo lwemali kwele Israel khona sokulokufuthelana okungaka.
ukuvumelana bazagcina bevumelana. Kodwa mina into engiyibonayo la ukuthi ama Republicans bona ngowabo yiwo abaluhlupho ngoba sebese Congress kabasamelanga abantu abavotela abalithi Congress sebemele bani uTrump. Ukuthi uTrump engabatshela ukuthi lokhu angifuni lokhu lingakwenzi yikho abakulandelayo. Kodwa uhlupho lwangikhona khonapho yikuthi abanye bangikhona kuzabaswelisa izikhundla zabo zokubuyela ngaphi eCongress. Lowo nguye osenguchair welokhu zenu imajority we-Republican Party kathi seCongress. Bazama abanye abantu bonke baswela amavoti kwaze kwafika kuye nalo. Engabe lokhu eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo because sebekhona abanye abathi hey we are being too difficult for nothing asicooperating nabanye. Bona labana abantu bangabambana lama-Democrats bazamkhuphu ujaha yena lo kumbe bazamboda ngemuva. Ngoba into vele sokule nkulumo yokuthi bafuna ukubona ukuthi bangamboda njani ngemuva ukuthi ba-table izinto angafuni ukuzi-table. Because it's a matter of u-minority leader we-Democratic Party. Ebhode ebona ukuthi ama-Republicans afuna ukuvota labo ngoba then they can create whatever i-term yangikhona ngangiyazi ngesiNdebele ukuthi kuyini bani ukuthi babhode ngemva kukaJohnson bavote. UJohnson uzagcina la elahlekelwe njengabanye.
Manje ubona udaba lwe-Ukraine luphumelela na ukuthi iphathiswe ngemali eyiyo indaba enye hluphayo kudaba lonalolo lwe-budget.
Ngibona ngani kusiya ngesikhathi ekuphendukeni kwabo kwakathesi kuzamele kube lolutho ngoba kungeza ke kungabi lolutho. Kumele ukuthi kube lolutho ngoba ongafuniyo Ukraine uTrump because Trump ungumuntu kaPutin. But bakhona amanye ama-Republicans abasisayo ukuthi naye kuthiwa kuyafakwa. Okwenza ukuthi uJohnson angafaki into leyana ukuthi kuvotelwe. It's because uyawazi ukuthi kulabanye abantu abazavota nama-Republicans ukuthi imali ye-Ukraine iphume ihambe. So yikho abazama ukumbhodela khona ngemuva. Engabona la ukuthi nxa esekholisa ukuba ngu-chairperson, engabona sebembhoda uzabhenda. Njengoba nizwa kuthiwa uhlale sefonini loTrump nsuku zonke. Uzazayekele ngelilanga uthatha ifoni kaTrump. Esenze abantu bavota imali ye-Ukraine yahamba.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika. Ngolunye udaba lwezemelika kulabantu abambalwa ababhubhileyo ngemva kokuba umkhumbi uchaye wawisa ibholoho elithiwa Francis Scott Key Bridge esigabeni se-Baltimore. Amapolisa athi umkhumbi lo ubusuzanqikilana lomunye wasuphambuka yikho lapho ogwenxe khona ibholoho izimota ezedlula amachumi amabili zawela emfuleni uPatapsco. Ukulabesilisa abatsha lasebe badala abakhala ngenhlelo kanye leminye imithetho ebekwa nguhulumende eyokuvikela lokuthuthukisa abesifazane besithi lawa manyathelo asechiya abesilisa phandle. Kuqakathekiswa amantombazana labomama. Kodwa omama baya kulandula lokhu besithi kunenge okusamele kwenziwe ukulondoloza ilungelo labo njalo inengi lemithetho le ilotshwe emaphepheni kodwa ayilandelwa. Okunenga sikuzweni kuTobias Mudzingwa esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sokuyiminyaka phose efika amachumi amathathu lokhu amazwe omhlaba jikelele athatha isifungo sokuthuthukisa lokuvikela ilungelo labesifazana lamantombazana ngemva komhlangano owenziwa kwele China oweBeijing Conference owawukhangelane lokuphathisa abesifazane ukuthi betholiswe amathuba afana lawo besilisa. Osakhulayo uBinon Ncube uthi loba eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqakathekisa ukuphakamisa omama lokhu kukhanya sokuchiya abesilisa phandle ikakhulu abasakhulayo.
Labo abantu abazala leyo mbono ngabantu bezombusazwe. Abantu bezombusazwe besazi ukuthi abantu besifazana baningi kakhulu ku-community njalo kutsho ukuthi bazayinelisa ukuthi benze bavotele bahlale kwezokubusa. Lapho besesuka sishiya abesilisa basale phandle bengasazi ukuthi bona benzeni.
Kodwa uyakuphikisa lokhu uPatience wakumoyo ohlala koBulawayo esithi balokhe beziphethe esidukwini abesilisa.
Sakhalisisa ukuthi amabhizinisi amaningi aphethe ngamadoda. Umbusazwe ngamadoda njalo. Kudala sihlukunyiswa, kudala sihlwengula.
Urumbitsayi Matonga osakhulayo ohlala eHarare uthi loba omama sebephakama emazweni omhlaba amaningi basaselinani eliphezulu abalokhe belwisa ukuthi bathole amathuba.
In other countries, you can see now we have people like Kamala Harris, a seven level vice president. But we still need to fight and advocate more ukuthi bangasivaleli.
Uhulumende weZimbabwe uthi lanxa amankazana labomama sebewathola amathuba angcono okuzithuthukisa lapha lalaphaya, kusasekuningi okubavimbayo okufana lezokholo, amasiko kanye lomumo wezomnotho nowezombusazwe. Unkosikazi Margaret Mukhana Nasangarwe, umgcini sihlalo wekhomishini yebona ngokutholisa amathuba alingeneyo phakathi kwabesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission, utshele iStudio 7 ukuthi bengabona engani sebetshiywa phandle abesilisa kodwa ayisikho lokhu.
It looks like we are focusing on the women.
Yisikhathi eside omama bencindezelwa, yikho kule mizamo eminingi yokuthi labo bebe kubanga amadoda akilo. Kuzathatha isikhathi eside ukuthi batholise abakufaneleyo omama, yikho kukhanya engani sebefakwa phambili kwabesilisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, uDokotela Mbulisi Ndlovu, ngomunye wabathi sebetshiywa phandle abesilisa ikakhulu abasakhulayo.
Ungananzelela even ama scholarship asupporta abantwana abangamantombazana semaningi ukwedlula lawa asupporta angabafana. Loba nje abantu nasebekhulakhulile uyathola ukuthi ama suicide cases amaningi ayenziwa ngabantwana abangabafana kulabantwana abangamantombazana. Ikhono kuyana ukuthi sesikhangela kakhulu umntwana oyintombazana, sikhohlwa umntwana ongumfana acine solutho akhulume lobani athini.
Kodwa ubuya njalo uNdlovu ethi kuyadanisa ukuthi kwesinye isikhathi abesifazane abawasebenzisi amathuba adalwa yile imithetho ngoba kabalalwazi ngamalungelo abo.
Kulabanye abantu abangamantombazana abalokhu besakubambile khonokho ukuthi thina kuzamela sidinga umendo. Nxa ngingadinga umendo, indoda ezangithatha yokumele injani ingiselele, ingigcine mina ngihlezi endlini. So yikho kwenza sibe lokhu sile xekana elisela emuva.
Enye imithetho ebikwa incindezela abesilisa ifana lo ukuthi umuntu ongumama akaphiwa isigwebo sokulengiswa yimthethwandaba lanxa efunyenwe elecala okumele agwetshwe ngaleyo indlela. Imithetho kayicaci ekuvikelweni kowesilisa lapho edlwengulwe, kodwa usobala ekuvikeleni abesifazana. Ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi inhlelo kanye lemithetho yelizwe elawula ukuthuthukisa lokuvikelwa kwelungelo labesifazana kumele ichasiswe kabanzi njalo kube lemfundiso ejulileyo ngayo ukwenzela ukuthi abesilisa labo bayizwisise, ikakhulu abasakhulayo, hathi ukuthi bahlale emnyameni beyibona ingani ngeyokubancindezela nokubahlukumeza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ingcwethi kwezenotho abaphikisayo labanye bathi seliphelelwe isisindo idola leZimbabwe eseligugudeke okokuthi kalisathengi lutho. Okwamanje idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 21,390 emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu, 33,000. Bathi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho eqinileyo yokuthenga lokuthengisa idola leZimbabwe njalo levimba inkohlakalo ememetheka ngamandla njalo obunye okunye ukukhanya kusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende labadlelana labo. Bathi kuqakathekile njalo ukulandela ukwethulwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund le-World Bank abathi akumelanga kwekelwelwe ubukhohlakalo obudiliza umnotho welizwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lizahlala lisetshenziswa elizweni idola leZimbabwe loba ligugudeka ngamandla. Ukuhlaziya loludaba uGibbs Dube uStudio 7 uxoxele enye ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
umthulunqube anje isikhuthi samfundo nxa khona ukumehlula idola eyethu neZimbabwe idola esifanele siyisebenzise ngoba umnotho welizwe kawukhuliswa imali yangaphandle ngoba intengo yakhona inhlawulo yakhona iyadula ama costings enziwa nge-US dollar ayashupha ukwakha elizwe nxa kumehlula kanti anje ama metcash eMozambique amapula eBotswana lama kwacha eZambia asebenza gahambela lezisebenzi zakhe aeZambia aqede amaviki amabili efunda imonetary policy yokuthi iqinisa njani imali yekhaya ilocal currency. He doesn't amakhewat don't reinvent the wheel engabe eselungisa ivelelitsha kanti kusela le ngqondo zona ezokuthi kabafundi anje kuthiwa khona inyathi ifundwa kwaba phambili mfowethu.
Kodwa ke po nxa yena lokhu ezithi hayi liyabe likhona idola kujoni kodwa wena njengosibili umuntu oyincedi kwezomnotho
kutho ukuthi imali abayezuzayo eyalapha amabhondi anamadola eZimbabwe bayisebenzisa ubugwelegwele bokuthi buthenga i-US dollar. I-US dollar yiyo imali abayezuzayo nxa abangani bakhe bethengisa impahla ezembiwayo igolide lamadiamond beyakhipha ngaphandle kwelizwe ngoba bahle babhadalwa ngamadola bagcine khona le. Nxa kungela dola elisebenza lapha i-local currency kuyabe sekusithi amatsotsi bafanele bathenge imali emabhenki kumakumbe e-reserve bank kwenzela ukuthi babhadale ama-exports abo babhadale ama-exports. Yikho ngibona ngathi mina umthuli ncube labangani bakhe laba sebebona ukuthi idola yilo elibanothisayo ngoba akuhluphi ukulungisa imali yekhaya ngoba amazwe wonke aphumeleleyo aphumelela ngemali eyekhaya yomdeni emzini wethu.
So yikho sithi vele idola liyahlala likhona
kaliso zihlale likhona ngoba kuyafika isikhathi sokuthi liza kwehlulwa kathe sidi ku 22,000 liyagcina selingabi seliku 50,000 liyagcina sedinda amanye amaphepha amakhulu ama $1,000 ama 2,000 ama 10,000 sesiphindela kuleyani izisuku zikaGideon Gono leziyana gabahlali phansi bona bazitshaya abantu abakwazi konke abakwazi konke abahambe eZambia bayefunda ukuthi fane i-monetary policy isebenza kanjani yokuqinisa imali yomdeni.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions. Sengidedela imuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ukhuluma nayo noNgwenya mtimando madonsela Studio 7 hayi siyakhala ngomnangakwa lo ofuna ukupheka ihistory yakhe lo ozositshela ngompengo omkhulu wakhe ukuthi ongumpengo hayi akekho akunayo imbalini yokuthiwa kwaba mpengo wasebenza ngaphansi kwamzilikazi waphinda wasebenza ngaphansi kwalo mpengo hayi ihistory yakhe leyo akayophekela abakuko le mashonini ngoba futhi uyizambia ini le yenza ukuthi befuna ukuzi-associate nathi bile vulana mehlo khona lapho ezihlaba zibona ngani inani business yeyisa madoda umthokozo akavuka umthokozane ngenyawo madoda isizwe esizimele kumele sizimele esingakoloda umuntu. Angibonge lapho Studio 7
shona njani uzitana zonke lapho ningabe bona aphele khona abalaleli abastudio 7 abasakazi bonke amiba wethu ngiyazibuza impendulo ngeswela ngoba abantu bezanu babangamphendulaoba namali ukuthi abantu bezanu bakwanile bakwana abaxotsha amakhiwa emasimini amaplasi amakhiwa ahamba sebephinde bawalandelela khonale emazweni bethu bona bacela ukudla bona behluleka kulima emaplasini babo hambe shuwa asikwehluleka ukuvusa khona fanangana abaphelelanga angazi umuva ngamphendula
kustudio 7 mina ngimangele ukubona usengezo Chabangu ebuya le Harare le esezokhulumela abantu basemagebelele ebuya eZimba le usengezo Chabangu nangu lo chuma uchuma laye lo kungathi uJoseph uchuma kungathi kaphilanga kahle ekhanda undoda lo into ekhulumayo nje yamuzwa ezihumanela nje thina abantu bakamthokazi into esiyifunayo siyayazi hayi kube sizokhulunyelwa ngosengezo Chabangu esuka le eHarare lo chuma laye lo ke humane phela ndaba la thina abantu baselubani asizanga sibe yingxenye yomkhosi lo obukhona ebhubhu simangele sokukhuluma uChabangu ngokuya le Harare
ninjani bathi ngithi uStudio 7 siyabonga ukuba ngabaphila. Hey, kule problem yamanzi wobulawayo la. Kanti kwenzakalani indaba yamanzi? Since kwaqala ukukhulunywa ngezambi zota project kuthiwa amanzi azabuya kobulawayo. Maybe sokuze kufika ama 30 years. Akula location yamafunds ezwakati yakhanjiswa khona. Uthi kuzanywani iBulawayo kufanele idili. Into ababhizi ngayo ngama by elections ukuthi bekuthiwa
isikhathi sesesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla lokunye kubikwa sokudala ukuba impilo yabantu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibe nzima ukwedlulisa amalawulo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.